Evungu constituency. Jovana Salasti to go to Bunandisia Zenzel. Salas Adavas and Zerubunan, that's Miller Wenzel or Mumund. Mobatelas Naslenko Kelly, Embarum Naga was taken Savotim and Funa Lenz, so Selandelabo Yiko. As a Kati, who president was Zimbabwe, Babum Naga Kuyakulumuti, Agula Muntu Oza Fangenzala as Zimbabwe, as long as the Neko Nalumbuso was an OTF. Akusoze kube nendlala. Okhethwayo uyakhethwa nguye ozikhethayo. Ngithanda ukwenza lokhu kube sibala. Nxa kuthi umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni. Ngiyaphinda njalo. Nxa umhlangano ubizwa, hamba emhlanganweni uye kuthi kuthiwani. Ungabe ubuye ukudla sokunikwa ngoba abanye basebebhalise kudala. Ngena umhlangano yonke uvule indlebe ulalele. Ukwenzela ukuthi lawo bekhonayo unandini lobo obubuyayo. Ungasala ungahambanga emhlanganweni. Nxa abantu sebeholisa ube sukuhamba usithi awuholanga ngoba uyakhethwa. Asikhethi thina kuzana uPFF. Wonke umuntu silandela inyathelo elikhunywa ngupresident ukuthi umuntu wonke kathole ukuhle. Mina njengo-MP wakhona u-Omega Sibanda ngithi mina lo othi uncitshiwe okabhalwanga yena ekwazi ukuthi kahamba ngemhlanganweni lapho kubhaliswa khona kulo dubo. Nxa usithi kulo muntu engeke ukubhala ngokuthi wena ungelinye ibandla, hayi ayisilo qiniso lelo. Kuluma sibone ukuthi uncishwe mbani njani wonke umuntu uyasuthelwa wakhona okathesi sibongele uhulumende onika abantu bonke so akula muntu osendlaleni okuhluphayo nje kuphela esikwazi sonke ngamanzi eyiwe ngiwasebenza kakhulu ukuthi izibholane zisebenze ezinye ngiyakwazi azisaphuma manzi lapha nalapha into esiyayilungisa lezo ngesikhathi se-COVID kumele sigeze izandla kodwa silangazi yinto engiyilungisa kakhulu okunye asizincedise nini bakithi Amatora sincedisaneni lamse mbuya mvela uhulumende sibambisane ngendlela zonke esizenelisayo. Indawo lesiphila kuyo ngeyethu ayisiyo omunye umuntu ngeyethu. Hamba nababusi ukuthi impilo ibe enhle kulula lokho. Ngikhuluma njalo everyday bantu bevuka.
Khona ngapho ku-constituency yakho abantu baphila njani ngesikhathi lesi ese-lockdown la?
Thina silomongameli ositshengisayo njengoba sisazi ukuthi kulo Vision 2030. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa Vision 2030 kuyi. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa kuthiwa lockdown ukutshona. Abantu bevungu bayakwazi ukuthi nxa sithi ubunandi siyazenzela sitshona. So nxa sihamba sevungu singumntwana womuntu munye. Asidleni bantu bevungu. Asihambeni sibambane silalele silandele inhlelo zikahulumende. Sihloniphe abakhokheli bethu. Ikakhulu ubaba uMnangagwa onguye president. Simnika amadlabuzana ukuthi asincedise ngento eziningi ngokwenza kuhle vungu. Njengoba nalisenza ngiyalibonga vungu and eZimbabwe ngiyaritshela ukuthi kule constituency okuthiwa ivungu okumele sibe kwazi ukuthi ibambene iyakwazi lapho eyakhona siganyela uVision 2030. Kodwa ngasemapulazini bavukile sibili abantu hayi bayadla kulandlelwa kwelo. Ezitolo lapha ukudla kuyadula kakhulu kodwa sengikhulume labo somabhizimusi labo ngabantu abakhanya belo zwelo. Kunzima kodwa balozwelo siyahambelana kudula okumangalisayo kuyahambelana khathesi ngikhuluma nje ngincedise kakhulu ngihambisa impupheni eningi kakhulu evungu lokhu esihambisa sesikhulu uhambise siqale sihambisa 30 tons ezempuphu ukuthi abantu bathenge ngentongelo efuna uhulumende benelise ukuthenga ngayo ngihambile futhi enye 30 tons kusho ukuthi 60 tons zihambile ezempuphu evungu constituency kakhulelwa khona lapha nje konke kulendlala khona. Unganazothi somaphula lapha ihambile lapha ward 19 namaplus phela lawa engikhuluma ngawo ihambile impupho khona pha kubo Julena ihambile kubo industrial friends ihambile ilwa gwele yonke phose sikavile othukela siyadinga sihambise ekhaya khona lokho kuswela ngosomabhizimus mbonga kakhulu lenkokheli zikahulumende sibambanela zo kakhulu zonke ingatsha zonke zikahulumende kuyahamba okuseleyo khona lokhu esikubonayo njengoba nakhathesi sitsho isikolo sesilungile lapha lapho shagari sebe rayithi siya khathesi siye wata sisuke wata silekile kuwadi 1 konke kuyahamba ngokubambana kwabantu kodwa lingakhohlwa sigezeni izandla kanengi i-lockdown siyikhumbule ngiyakwazi siyagijima siyadinga ukudla sigijime senza so sipractice okuthiwa i-social distancing vungu singaphambanisi esikhathi lesi ese-COVID thina inkosi sibusisile asikaboni iziga ezithi abantu baningi ababhubhileyo or abagulayo or abanjani emthandazweni phela siyabeka thina phela evungu siyalifaka phansi idolo sibize inkosi ukuthi sikhange lapho siyakhona singamakholwa phela evungu asifuni i-COVID evungu asifuni i-COVID elowakhwelo asifuni i-COVID etovo asifuni i-COVID erubi asifuni i-COVID esunrise asifuni i-COVID esomabhula asibambanini sibe muntu munye ngiyabonga.